Badibuya ngoluthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba selizweni abahlala eHelbro Berea leJuven ngemva kokuba amapholisa amasotsha abogatsha lwendaba zasekhaya abezemithelo labezemithetho emadolobheni bengene bengasandanga nkotshana kulamalokishi ngolwesibili langolwesithathu bezingela izigebenga phansi kohlelo lwe-Operation Fiela. Kulamalokishi kulapho kuhlala khona iningi labakwamanye amazwe ikakhulu abadabuka eZimbabwe. Iningi labo-ke lithi lethuke kakhulu njengoba amavidiyo alondoloza ukuthulala abengena ngesivuvu ezitezi kuwiswa izivalo njalo kuhlolwa wonke umuntu ukuthi uselizweni na ngokusemthethweni. Kwezinye indawo bebevimba izitalada wonke umuntu odlulayo etshengisa ubufakazi bokuthi ungubani njalo uzalwa phi. Abezomvikela laba bebengena lasemabhawa kudingeka ukuthi izidakwa nazo ziziveze ukuthi zingobani. Isizalo seZimbabwe uMnumzana Tony Drinkwater uthi kuyacaca ukuthi lolu hlelo ngolokubutha abaselizweni ngokungekho emthethweni.
Ngiyangithinta ma sithinta labo abangenamaphepha ngoba kuyazakala ukuthi thina abeZimbabwe sibaningi kakhulu la lala maphepha ekhishiwe uhulumeni weSouth Africa asenelisanga isikhathi sabasifishane iningi lethu alinamaphepha. Igebengu kurayithi ziboshwe igebengu.
Esinye isizalo seZimbabwe unkosazana Mesi Mvundla uthi kusegcekeni ukuthi into abebesabela ngalolu hlelo yiyo esisenzakala.
Ngendlela okusuka kuqondiswe ngayo ebantwini usukubona ukuthi mina personally ngisuka ngicabanga ukuthi lokhu ukuthi yifiyela ebheka izigebengu kuyishield, kuyihawu labo lokuvika. But bona injongo kusuke kuyikutargeta ini abantu abangenamaphepha.
Esinye isizalo seZimbabwe uMnumzana Moses Panda uthi vele uMangoye uyasola ukuthi lolu hlelo lungaqondiswa kuzigebenga njengoba amapholisa amaningi esidlalazo mngane munye.
Ebuya njalo yethuze ukuthi uma kusenzakala lezi zinto abantu aba-affecteka kakhulu kuzaba ngabantu abangalamaphepha ama-legal migrants kumbe ngithi nabantu abantu abazidingisele ezitaladeni abazama impilo igovernment engeke ikhona ukuba-provider ngemthelezi.
Kodwa kwakumphatha indaba ogatsha lezamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi akula olecala loba linganani ozacezwa ilo hlelo. Kusenjalo abakwamanye amazwe emalokishini eKagiso leKrugersdorp bathe sekuqhamuke izenophobia kule ndawo. Kumalanga asanda kudlula izakhamizi zamalokishini la zingene ezitaladeni zatshisa izindlu lamabhizimusi abakwamanye amazwe bebethesa umlando wokuthengisa izidakamizwa nokumemethekisa ukuthengiswa kocansi. UMnumzana Mbalula owayethekelele lezi ndawo wakhuluma lezakhamizi uthe loba nje engavumelani lokutshiswa kwempahla kungensuku zatshwala i-Operation Fiela izalubhekisa khona isiyathanyela izigange lezi ezihlukumeza izakhamuzi. Ngelesitudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.